indaba elapha ngihlale ngibingelele laba abalaleli linjani balaleli ngiyabonga babagandi ukuba kusitudio indaba elapha esikhathaza kakhulu ibutho lezaphu lezikhankwayo akufundiswa abantwana abantu bezimbabwe abakwazi ukuthi kuke kwaba lempi enkululeko especially kithi thina mazimba kukhanya ngathi impi yaliwa ngabezandla kuphela thina siyilwa ngakho ezikolo bekumele kufundiswe kucace zonke indawo ukuthi abantwana babekwazi impi yaliwa yizipha kakhulu ukudlula izandla
ye manje-ke nxa sikhangela khonoko kutsho ukubana kungani kukhulunywa kakhulu ngembali yezandla lezanu lina abekuzipra libona ungani kwenziweni ukuthi abantwana abazazalwa kusasa babekwazi ukuthi imbali yabo ihamba kanjani kakhulu lina abezipra
yinto esihlezi sikhuluma ngayo kakhulu but abanye bethu abafuni ukuthi kuvele kwazakala iqiniso ngoba izipra yiyo eyakhululiliswa kodwa you find ukuthi kukhuluma abantu esayidimeli one kudala sazama ukukhulumisana lohulumende ukuthi hhayi kumele kuphume kukhulunywe sobala thina ukuthi sivele kahle egcekeni sekungani kuba ngcono kathisi ngoba siyafanisa ukuhamba lemakhaya sikhuluma labantu i-history yabantu bakithi abafaye empini amadekini zatshontshwa we are failing ukuthi sitshele abantu ukuthi umntanakho mama ufile ngelangelingakho esikhathi esinje ngoba vele abanye bethu laba ama-rivals ethu abafuni ukuthi i-information yonaleyi ivele batshontshe amaphepha abalawo
manje nxa sikhangele ukubana yona izaphu lezipra kwakuzinhlanganiso zelizwe lonke kodwa-ke nxa sisizwa kathesi imbali ekhona yenza kukhanye ungani izipra kumbe izaphu kwakuzinhlanganiso ezemathebheleland lina likubona njani khona
abantu abadala bayakwazi iqiniso but indaba ekhona ebehlulayo ukuthi abantu bangakithi bagcwele ukwesaba abantu bezimbabwe lakhathesi begcwele ukwesaba abakhulumi uyabona abantu bezimbabwe ngesibonelo ongakunika sona anti wabona ukukhithwa kukamgabe baselebrata ngoba into yakhona bebevele bengamfuni kodwa wayesithi angakhuluma lapha kumba ngathikiza umhlangano wabahamba beqatyeza izandla bonke bemuyemukele kakhulu into abangayifuniyo bagcwele ukwesaba abakwazi ukukhuluma iqiniso ukuthi into leyasiyifuni njalo kumbe ngamanga ayisilo qiniso bona yonke into bayemukela benze ngani into ekhona kodwa kungayishiyo into ekhona khathesi kunje abadala bayakwazi ukuthi izipra uyezwa noma uhamba mina ngahamba ngafike eliyo tito le abadala bafika bantela bathi bona babehlabela ithurothuro behlabela izapo bathi khathesi ungafika bayenze ngani abakwazi ngoba besaba i-system ekhona
ye ngamafitshane-ke ungasela ukuthi yona izipra njengoba uyisho ukuthi yayingani iqinile ungani njalo yiyo eyaletha inkululeko yayilabakhokheli abanjani abangayisibo abavela esigabeni semandebeleni abasuka baba ngabakhulu kakhulu bezandla ungasitshela ukuthi ngobani njalo obakhumbulayo
abasuka kuzaphu befika kuzandla
ye
bonke lo president osibusayo wasuka kuzaphu waya kuzandla bonke abantu otongagara omjuru bonke babevele bengabantu bezaphu basuka bebazuka befika khona ngale namhla bayenze ngani into abangayazi
manje ngokubona kwakho ubona ngani kungenzakala yini ukuthi izaphu ibe yizaphu yona le eyayingelizwe lonke inkokheli ivela kunxa zonke zelizwe
ye kwenzakala singathola esingabakhetha obaba abaqinileyo nabomama abalezindli abakwanisa ukumela into yabo izaphu izavuka and ivele ikhona izaphu ikhona ayifanga ezindlini bakhuluma ngezaphu kodwa phandle besaba nxa kungaba labantu abaqinileyo abakwanisa ukumela into yabo hhayi izaphu iyavuka izaphu sithi kayivuke vele isebenzi ngoba kokunye konke lokhu sekwehlulekile elizweni